So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 enhlangula 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million.
Besila abantu esingathi sasababamba ukuthi banomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lingananzelela ukuthi kulabo abanye sababamba ngenyanga ka-April liyaba ngu-12. Kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile, then abalichumi silabantu sebe-recovered kuseseloyo yedwa nje ongaka-recovery kodwa lo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganene nokuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa, bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kutsho ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ugenqula umbuso kaMnangagwa, ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers, abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasiyagalolunye, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543. Kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisichiyagalolumbili 95,273, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganene kuleli dolobho nxa kuqhathaniswa lakwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala nge coronavirus.
Okwamanje ungakhangela i report ephumileyo izolo bese la abantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazele ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka April laba ngu 12. Kubo labo oqala ngubaba wayesesichile then abalichumi silabantu sebe recovered kusefelo yedwa nje ongaka recovery kodwa lo laye kaguli. Ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama results aphumile sithi recovery. Then ngathesi ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka May la kukhasa noka June. Sibe la cases amanye sesiwa reportile aselichumi kuyela lichumi ngathi abangu 9 bebe ngabantu nje abazihambelayo abangaguliyo. Kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa lapha na bese sesonke samnika i oxygen. Umuntu lona okwaka test hayi umuntu nje sesihambela akasadingi oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekuthaza labo abaku quarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi seba teste ngelanga lokuqala seba teste futhi ngo day 8 sibuye futhi njalo seba teste ngo day 21. Thina into siyenza ukuthi enqabe e social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi siye ba tester ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba enqabe behlala lona lo uhlala e roomini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi be share behlangane ema roomini.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lwahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyonale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane lecoronavirus lilokhu limemetheka elizweni. Umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abamasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Ngumgcini sihlalo webandla leMDC eBilitane kugatsha leWales unkosikazi Carter Richards utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwecoronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introduce nje i-lockdown. I-lockdown without any strategy sikungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi ukuthi singazilokubacuze ngakana ukuthi kulezi mali eziningi ezinye ezathelwayo elizweni ezazifanele ukuthi zizomenya lo msebenzi nalo ngoba izinto engakhangela amanye amaphephandaba eyadingiwabala nje ngasinkise 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekuphweni izimali ngama-IMF fund ngama-wealth fund la kwakule IMF fund abakwanisa ukuthi basirelisele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngalesikhangele kakhulu omama abayiwo bakhangelele nabantwana abayiwo babathwele imizi abakhangele labo baba bonke. And the lockdown yangkhona angazi lokuthi isebenza njani lockdown yangkhona ngoba it's like it works for certain individual and doesn't work for certain individual. It only opens up nxa kuthi uhulumende kulento yayifuna ukuyenza iyavuleka nxa kuthi bafuna ukuvayela abavayela labantu. So ukuthwalisa omama kanzima kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye iprogram eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefida abantwana amaporiji awazi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kulena leyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu isidede ukuthi bangabantwana kube kodwa labantu abakhulu ujengisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende lanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akula ngcodo abanikeza abantwini abantu bathola ama donation from our abantu ama private a private organization la ama private which is okay endaweni zingama church kodwa la ama program afuna ukulumende ukuthangenele phakathi la ancedisi phakathi nokumsebenza omkhulu kangaka uyenziwa ngabanye kodwa nxa lingancediswa ngikhuluma endebeni hayi uyazi can only go so far alengezike liyifika ngapi
lo bekungunkosikazi Carter Richards umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lo-Wales eBhilithane ubexoxa ecingweni losilandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithane kodwa umeli wevungu edalela ephalamende umnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus
i-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olwenzakala emhlabeni jikelele lokho okuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela okukhunywa isiphathamandla sikahulumende sona-ke phela esitshengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli wezimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi uyenze kuhle. Thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic. Thina sinomongameli ositshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Umntwana womuntu munye sibambene. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye upresident. Simnike amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalela ephalamende libe limuzwa lapho ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ikobulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isibhedlela se-Council yakobulawayo eseThorn Grove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale ezilegciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. Wanasathya Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi eRise and Shine, umnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama beRise and Shine abasediaspora e-UK besilapha ukuzoyenza idonation yengubo eziyi 30, ama-sheets ayi 60, lama-pillow cases ayi 30. Lokhu kwenzele isibhedlela se-Thorn Grove esikhona pakobulawa. Idonation le lingana le mali engange 990 US dollars.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye James Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ay 200 aweth 120 US. Wesidonatele iThorn Grove Fashions Hospital ama frontline workers.
Esamukela lezi zipho umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonge kakhulu abelule izandla la bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga abantu bakithi aba semazweni laba khona around kapa kobulawayo ngokucabanga isibhedlela sako Southern Grove ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuhlamukela lezi gulane ze COVID-19 sokutsho ukuthi nxa kuukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lempede zezilayo ingani isengezelela
ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19 isibhedlela se-Stone Grove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane ngimela istudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lweCOVID-19 ukwephulwa kwelongelo labesifazane kanye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisozele nelise ukungena kuhlelo ngogcina njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapolisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapolisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigoqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ukususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakwele Bhrithani eJiva nje Gardens eNairobi abathi zasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. Kwele Bhrithani abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwele Melika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakwele Bhrithani usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga labaswelayo balakho ukubulawa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga ukubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zezanupief ezigoqela intathele zindaba abezinkonzo abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye labaxoxebuka kuzanupief ngokwayo abe-G40. Okumangalise abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe isithi imbiko esimemetheke kakhulu elizweni. Umnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZanu-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha lendodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi-ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo ungabona kulentuthu ethunayo kuthi ukuthi kukhona uyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akulanto enjalo ezenzakala ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku social media lapho kuthi akuphume khona pho kwenza bethuke bona kuyini xa kungela lutho kakula lutho kabazithulele bahlale benjalo kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona kukhona okwenzakalayo la ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke umnankagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona
umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthi ningalokho
kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane bese seyabamba unina enguye umthakathi mnankagwa uyaziloya ama-businesses ena bayakhuluma ngawo ngekhatheli le khabhali yakhe izihlobo zakhe abangane bakhe abantwabakhe sikhuluma ngabotagwirei sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile edubayi bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhangele kuye emzini wakhe abantu abakhe labangane bakhe yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo bephanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli yakhe le khabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisa iyawathengisa kwamanye amazwe njengabo-mozambique US dollar kodwa bephiweke imali i-reserve bank umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance njengoba singeyame ligcele untunga uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule yena-ke othi ngempela izitha zebandla lakhe zifisa kube lomvukela
ngamanga wodwa akhulunywayo izitha zikahulumende izitha lezo lamabandla aphikisayo o-MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le-MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube nekhulu apha elizweni bekhangela ngomumo wezinto bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka eyokuthi bengaboni ukuthi izinto ziya ngaphi abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela bafuna ukuthi uhulumende genqule yindlela abafisa ngayo ngawo-ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hayi bantu bezimbabwe umumo welizwe umi kanje ayisikho lokho elikubala emalebulenjini ayisikho lokho elikubonayo ayisikho lokho okufiswa yilezi zitha lezi ayisikho lokho okufiswa yilaba abahamba ebusuku ukuthi kube lento ezimbi elizweni lethu hatshi umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo
bakhona babagawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International yona ebikwa yilobudlelwano lemu likamnankagwa
Nkomo ayisikho qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo ayisikho lokho indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe wayinika amandla ukuthi icubungule indlaba zenkohlakalo ibophe yenze konke amandla iwanikile lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe yiye kukhangele khonokho kwenkohlakalo akulanto enjalo njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela siyakubona emlenjini Nkomo lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu ye kunje kunje umongameli kunje bekhuluma izinto eziningi ezingayisizo. Ngakho ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjalo, bathangela konke kono ukuthi kulobunzima. Kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le ekwakathesi okwakathesi lapho esikhona kathesi. Akula muntu ongakhangelanga lo dubulo, akula lizwe elingakhangelanga lo dubulo lecorona. Wonke umuntu ukhangela idubulo lecorona, sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho kokuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisikho, uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokhu izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Kaule ngowebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni lapho lo Ntungamile Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje iyincithi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalo mbiko wabe-Joint Operations Command. Zisithi le yimizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethule ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo, lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kwahulumende esebenzisa uminista Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe sokufuneka ukuba lekhu. Thina sithi hatshi ukutshontsha lobugovu kanye le ndlala isizihlalela eziko eZimbabwe yiyo ikhu thitha enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo ukuthi amasotsha asefuna ukuthatha amandla ngodlakela bethathela uhulumende kapresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hatshi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlala phansi khona esitshela ngoba siyakwazi ukuthi amasotsha onalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokhu kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chami isa othe amazwi la enzela ukuthusela uZulu weZimbabwe.
Sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabe ehlala etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana lokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokhu abakukhulumayo ukuthi besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso. Ngoba ngeke beze bebize i-press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sika-Robert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla le-MDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhela unkosikazi Khuphe umnumzana Nixon Nikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu bamabutho lo mkhulu owe-Home Affairs uMinister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakadesi kabasakukwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini be-intanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisa nabantu amakhanda kuhulumende. Linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuZANU-PF awecelele G40 lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le
yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Isikhathi sethu asisavumi balaleli ukuba siphubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani selasebetholakele bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwabangamakhulu edlula amathathu, 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.